Right. Entrepreneur umsebenzi ucacile. What he is simply saying is, abantu abafuna ukuthetha Afri Congress, abantu abahambise court, esithi bangene emahofisi ngendlela engaqondanga. I-High Court yeZimbabwe received that matter. Ngakho-ke, ukuthi bona abantu abachallengayo kuye umsebenzi benze khonokho abakwenza i-defiance and emthethweni yinto okumele ukuthi iliswe, izilungisiswe. Ngoba nxa kuwukuthi umuntu kuphela ukuthi ngilegality that is being perpetuated, that illegality must be stopped. So that's the long and short of it. The simple thing, the Congress here ngayini intandolo enkulu ize icede udaba lwakhe.
Singathi-ke udaba lolu ubona zani luzaphathwa njani ngumthethwandaba?
Yes, inkantolo yiyo kuyamele ichaze ikubeke kube obala ukuthi umsengezi into akayitholo ile ngqondo bekayilanga. Kodwa thina ngokukhangela kwethu khangela ezinye indaba ezakhe zenzakalo, hhayi lethemba ukuthi kuzagebezela ngasifudla.
Singathi-ke udaba lolu lungena nini emthethwandaba?
Into eyenzakalayo ukuthi i-application le efakwe ngumsengezi, it's an agent application, ngabe kusitsho ukuthi ucele ukuthi inkundla ingakhangela amanye amakhesi, ikhesi le iyekiswe kwamanye amakhesi that are already there ukuthi ikhangele ngendlela ephangisayo. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi ijikezayo kude liyanelandelayo ibe isithethwe down so siyakhulunywa khona le nkantolo.
Singathi-ke lisenza khonokhu lolana udaba-ke lumi njani olwaphanywa kwangumsengezi?
Lolana so agent application lena yi-application ye-declaration. I-declaration siyabe sisitsho ukuthi i-court yayi-declare ama-rights ukuthi no, into le kayibanjwanga ngendlela from the onset. Ngakho-ke kwaphambanise, we want that kind of a declaration. So khathesi sitshela ukuthi i-congress le imiswe. Angithi nabayibizayo bame ukubiza kuze kucace kucedele kuyaludaba lokuqala. So lolu daba lolu esingena ngalo, esikhuluma ngalo kathesi, ludaba olusukela ngale.